lamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga mthazi labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje njengoba sisevikini leKhisimusi ngitheke sikhangele yona indaba yeKhisimusi ukuthi iyini. Ilizwi lethu sizakhumbuzana ngaleli elikuMathewu isathuko sokuqala indima yamashumi amabili nantathu, Matthew 1:23. Lapho okulamazwi athi intombi iza kukhulelwa izale indodana, bayiqamba igama eli-Emmanuel ngokuhunyushwa okuyikuthi uNkulunkulu ulathi. Ngithanda ukubana ke sikhangele nje namafitshane ukuthi la mazwi kambe atshoni xa sisiya eKhisimusini. Amazwi la sikhangele lele lithi intombi, iBhayibhili kalithi uthi wesifazane liyaqamba lishaye enkanda lithi intombi. Intombi ngesintu ngowesifazane ogcweleyo ongakabilo kuningi ongananathiselwa kuye. Umuntu osiqu sakhe siyamukeleka ongena kungcola okuthize. Lokutsho ukuthi nxa sisiya eKhisimusini kumele inhliziyo zethu zibe ngezihlambulukekileyo ezingagcwalanga ububi, ezingela nzondo, ezingela bugovu, ezingelalo uchuku lokuzwisa abanye ubuhlungu, ezilakho ukubekezela, ezilothando, ezilokuthethelela, ezokubekezelelana njalo. Yikho ke iBhayibheli lithi uJesu wabuya ngentombi eyayilakho khona lokwenza lokutsho ukuthi yayiyintombi eyayibukeka isamukeleka ebantwini. Inhliziyo zethu zinjani? Vele bakhona abantu abaziwayo isigaba ngesigaba, hayi indawo ngendawo, abalenhliziyo ezingahambelani nobuntu, ezingelabuntu, ezingazake zikhangelelwe ukubana zingaletha ubuhle ebantwini. Qakathekile ukubana umuntu azihlole enhliziyweni yakhe ukubana nxa siyangena eKhisimusini siyabe sisidla, siphuza, sisenza konke, kodwa konke lokhu akutho lutho. Into enkulu nxa siya eKhisimusini kuhlola inhliziyo zethu ukuthi zinjani. Inhliziyo ezingathwala into enhle njengomesiya yomsindisi womhlaba. Yikho ke kuthiwa baza kumetha igama elu-Emmanuel. La mazwi aphuma emlonyeni womprofeti u-Isaya uJesu engakazalwa. Leli gama elithi u-Emmanuel itsho ukuthi uNkulunkulu ulathi. Kutsho ukuthi labo bantu abalenhliziyo ezinhle uNkulunkulu uza kuba labo izikhathi zonke. Size ngikhumbule umzukulu wami wethiwa lelo gama ngobana abazali bakhe bebonga ubana uNkulunkulu labo. Lanxa izifuyo zicuba, ilanga litshisa, izulu lisilela, indlala ibhahlile, uNkulunkulu uqobo ulathi. Sasoza sifulathele nxa singena sisazi ukubana inhliziyo zethu zihlanzekile.
Akuyiphethe mfundisi.
Icolungileyo wena ongehlula lupheyiswe enkosheli uYesu Kristu. Nxa sisondela esukwini lokukhumbula kuzalwa kwendodana yakho okukhulu ngaphezu kwakho konke, izipho esizazifana lokudla esizakudla lokwethekela esizakwenza, cela ubana ufike inhliziyo ezihlambulukileyo kuze kuthi labasibona bakwazi ukubana nampa abantu abahamba loNkulunkulu. Amen.
Amen mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga, ngikhathalele ithuba ukufisela abalaleli bonke iKhisimusi enhle engelangozi. Ngiyabonga Nkomo lawe labasazi bonke beStudio 7, ngifisela iKhisimusi enhle.
Hayi, siyabonga mfundisi, kube njalo lakuwe.
Ngiyabonga, ngizibongela njalo.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.